ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka naloko kwenzakala namhla kutshengisa ukuthi uyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe nokuthi kwela izolo ezenguquko minjani nokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho ebivekiwe kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana okhokhela kumele abe le 5-4 level. Kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokugcina kumele abe etshengisela ukuthi wangena sivile esikolo njalo kulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba le mthetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo.
Ye, kodwa ngazikhangela uBenjani phela lo farajeli lapha ngani akuhambanga kuhle lapha.
UBenjani ngumdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni kulamaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa ngithe ngisithi ngiyawuhluzisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kafarajerian obekhokhela i-PSL ngathola ukuthi bathi kulobe kulokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzisele ukuthi farai khonaphana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho ukuqine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayencintisi.